So we see card descend about VOA in the belly.
Alifuga njani silukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 10 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ilunga lebandla le MDC Alliance umnumzana John Mpaluki obekuthiwa wathunjwa eMaswingo ubikwa etholakele ngomgqibelo elimele ngemva kokuthaywa ngababemthumbile.
Into lisizi kakhulu kithi ngenxa yokuthi ama-activist lalaba bamele amalungelo bahlukunyezwa ke ngendaba ke yokuthi bamelelane indaba eqinisa ukuthi kube le nguquko elizweni.
Amabandla aphikisayo ethesa ugatsha lwezokhetho elezek icala lokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle uhlelo lokubhalisela ukuvota.
Kutsho ukuthi abantu ade bebenhloso yokuvota kubi-election yona le ebuyayo ngo-March bayenelise ngendaba yokuthi i-voters roll isivaliwe.
Imbiko ethi idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo kumanani abantwana abathiya isikolo bengakaqedi udala inkulumo.
Ngokunjalo ke buyatshengisa ukuthi njengomuzwa kobulawayo siphakathi kohlupho kuthi ukuthi abantwabethu isikhathi esiningi bazasalela emuva.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le MTC Alliance umnumzana John Mpaluki obekuthiwa wathunjwa eMaswingo ngeviki edluleyo ubikwa itholakele elimele ngomgqibelo ngoba etshaywe ngabakade bemthumbile. Mpaluki wathunjwa eMadabukakusa eMaswingo ngolwesine watholakala eMashaba ngomgqibelo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Gift Ostalo Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
UJohn Mpaluki utholakele amalunga ethu eprovince eMaswingo. Le lawyer lethu likhambe uyamthatha lapha kwanise khona ufonela isihlobo. Kuyinto elisizi kakhulu kithi ngenxa yokuthi ama-activists lalaba bamele amalungelo bahlukunyezwa ke ngendaba ke yokuthi bamelelane indaba eqinisa ukuthi kube le nguquko elizweni. Kuyinto ebuhlungu ngenxa yokuthi amapholisa lawo athi amangala ngosehlukelo esenzakeleyo yikho kufanele ukuthi ke bethi bona bethembise ukubana bayinvestinga indaba leyo ukuze kuyazakala ukuthi kwahamba njani.
Utholakele etshayiwe na kumbe uziphilele kuhle akula akwenziwe?
Uyatholakala ukuthi ubana wathotshwa njalo watshaya even kungabonakali-ke amanxeba njenga okwenziwa abaningi even lathi esakwenzayo size sithunjwe-ke izanupiyefu kodwa siyabazi ngabantu asebaphefekthi indlela zabo zokuhlukuluza ama-activists ngokuthi kathesi uyakwanisa ukutshaywa endaweni okungasali khona kulezilonda kodwa kubonakala ukuthi ebuhlungwini kumbe kuvuvukile yikho ehanje esibhedlela ukuthi kuyebonakala ukuthi amathambo ame njani njalo lokuthi ama-internal injuries awasustainileyo ame njani njalo lokuhlukuluzwa psychologically okuyinto ebuhlungu enzima kakhulu. Sikhangele ukuthi uJohn ngumuntu ke o-involved kwindaba zama-business so kuyabe lama-problem amaningi ukuthi uza-operator njani esebenza njani ngenxa yokuthi uyabu-threateniwe ukuthi siza kutshisela amashopu siza kwenzeka lokhu nalokhu okuyinto okufanele ukuthi incedakali ngokutholakala i-social psycho support.
Manje lina njengebandla lithini ngalesi sehlakalo?
Ye, thina njengebandla silungisisa indaba yokubana yikho sithethe indlela yokubana indaba iye emthethweni ukuthi ku-investigate abantu laba njengoba ethunja bamtshela bathi-ke owamthathayo ngu-Constable Ndlovu so kufanele ku-investigatewe ubana uNdlovu ngubani njalo la ekwazi ukuncedisa ibandla lethu ligautim ukuthi asethe into abantu bakhona banjani le moto abayisebenzisayo ukwenzela ukuthi abantu laba be-held to account. Kuyinto engaba nzima ukuthi kuyenzakale namuhla kodwa ngelinye ilanga kuzaba-ke le-justice justice mayelana labantu abathumba abantu esenza izinto ezingaphandle komthetho othiwa extrajudicial treatment and persecution yama activists abamela amalungelo ngokuba ngabantu abaprotectwa ngumthetho welizwe. Yikho sithatha leli thuba ukubiza izizukulwane zeZimbabwe ukubana kufanele simanyane ndaweni lungise indaba yodubo elizweni. Udubo lezanu PF uhulumende obusa ngokuhlukumeza abantu, obusa ngokuzifaka ebantwini ngokwenkani, ukuhlukumezwa kwabantu abathiyeneyo. Izolo bekungama-journalist, namhla ngama-activist, sasa ngabafundisi, sasa ke ngabanye abathiyeneyo. Kuyinto okufanele ilungise ngokuresolva indaba ye-leadership elizweni leZimbabwe ukubana kube kubuye uhulumende omutsha ukuze abantu bebe lokuthula, njalo abantu beprotect nxa besenza amalungelo abo kunjengokutshengisela lokufiza ukubana abantu be-akhawunti abasemthethweni.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Amabandla aphikisayo ethesa ugatsha lozokhetho olwe-ZEC icala lokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle uhlelo lokubhalisela ukuvota. Ugatsha lwe-ZEC lwazise ngempelasonto ukuba njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa eseyazise ukuthi ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngenyanga kaMbimbitho, ukubhalisela ukuvota sokuzamiswa. Asenelisanga ukuxoxa logatsha lwe-ZEC, kodwa iphephandaba le-Newsday lithi lolu gatsha luxolisile ngokumiswa kokubhalisa ukuvota lokhu. Sixoxe lomsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance, unkosikazi Ellen Shiriyelenga.
Lokhu kutsho ukuthi laba abantu abangabhalisanga ukuvota, abangekho ku-voters roll, kutsho ukuthi kabasoze benelise ukuvota ngokhetho lama-by-elections lolo lukhona mhlaka 26 March. So kodwa nje akutsho ukuthi abantu bavimbele ukuya-register ukuvota. I-voter registration luhlelo nqasikhangele emthethweni, voter registration nguhlelo okungamelanga lume. It's a continuous process. Umuntu lo muntu ulelungelo lokuya register ukuvota. Njalo be register ukuvota, njalo kutsho ukuthi umuntu enga register manje uzayenelisa ukuya vota kukhetho luka 2023, ngoba umthetho uyamvu uyasivumela ukuthi be register. Umthetho uthi i-voters roll kumele for ama elections kumele ivale ngamalanga amabili after i-proclamation.
Njengoba sisizwa kuthiwa kulabantu abalutshwana ababhalisayo ukuthi bavote ukhetho abangu 2000 nje kuphela, lina njengebandla kuyini elikwenzayo, njalo liyavumelana lalo yini inani leli, njengoba bekhona abanye abathi bona hayi alisoqiniso?
Thina njengebandla le-MDC kulezinto esizibona zingahambanga ngemfanelo, ikakhulu ukuthi isinqasikhangele ikakhulu ukuthi ama-vacancies lawa ayenzakala ngomnyaka ka-2020 ikakhulu lapho uMonzora axotsha khona abantu be-MDC, ama-councillors lama-MP awe-MDC Alliance ngokungafanelile. So kutsho ukuthi bekulezikhenqe since isikhathi sona lesi, and kula bantu abaningi ikakhulu laba abakwanisa iminyaka eyi-18 ukuthi bebele opportunity yokurejista ukuvota ukuze bevote khathesi nge-by-election. But sibona ukuthi abantu laba bayenqabela ukuvota ngezizathu ezithize besiade sikhuluma ngazo phambilini, sikhangele njengokuthi ama-voter registration centers adikhatshana, abaningi bebengafinyeleli kiwo. For example, nxa sikhangela abantu abe-Victoria Falls, the nearest voter registration center yabo ibiyiwange okungamakhilomitha alikhulu, and bangaka abantu abazatholi ikakhulu ontanga abenelisa ukuthola imali yokuthi begade imota beyirejista ukuvota.
ababebeyabhalisa bayenelisa na ukuthi bavote kukhetho oluzayo oluka 2023.
IVSEC ibike yakhuluma nge-voter registration blitz ukuthi izahamba ezigabeni lapho okuhlala khona abantu iyeregista abantu lapho abahlala khona. But sibona uhlelo lolu lumiswa. So lithe lumisiwe kwathiwa luzaba khona ngikhathesi kunyanga ezayo le ka-February. But nxa sikhangele i-voters roll isivaliwe kutsho ukuthi abantu ade belenhloso yokuvota ku-by-election yona le ebuyayo ngo-March bayenelisa ngendaba yokuthi i-voters roll isivaliwe njalo iZEC kayenzanga umsebenzi wabo wokuthi kube i-register abantu isebenzisa i-voter registration blitz. So ngezinye izinto esihlezi ngazo sinjenge-MDC Alliance.
UNkosikazi Ellen Shirielenga ngumsekeli kanobhala ubona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imbiko ethi idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo kumanani abantwana abachiya isikolo bengakaqedi usudale inkulumo. Ugatsha olwethula amanani olwezimstat luthi abantwana abayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini 60% abakoBulawayo batholakale bengasaqhubeki ngesikolo kulandela abedolobho leHarare abedlula abayisilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini 54%. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siphosa sikukholwe ukuthi inamanani la engabe iqondi lanxa phela labo abakufakileyo sileqiniso ukuthi benzile lokho kuthiwa ukucubungulisisa ikube kumele amanani lawo. Ngokunjalo ke kuyatshengisa ukuthi njengomuzwa koBulawayo siphakathi kohlupho kutsho ukuthi abantu abethu isikhathi esiningi bazasalela emuva. Yikho uzezwa abantu besizwe bethi hayi ngapha kumgango emadephendi abantu abafunda ngenxa yengezinye izizathu zenezo ezokuthi abantu abethu basuka bengaqhubeki ngezikolo ngezizathu ezithiyeneyo. So ke yilo hlupho esilawo lolo lesikhala ngalo ukuthi engxenye lathi asekuzwiseni ukuthi salolo hlupho njengabazali asekuzwiseni ukuthi salolo hlupho lanjengamagayidiyeni. Kukanti futhi lo hulumende ngogatsha le-social welfare khona oba bakuzwisa ukuthi kulo hlupho lonjengalolo kutho ukuthi ama-office e-social welfare aselomsebenzi omkhulu okufanele awenze ukwenzela abantwana bonabo bahlengwe abaphuma ezikolo baqhwele phambi ngenxa yokuthi i-social welfare ibancedise ngoba abaningi uzananzela ukuthi bahlutshwa phose zimali zokubhadala ezikolo. So ke silayo ministry ikakhulu i-office ye-social welfare ilo msebenzi omkhulu okudingisisa lokucungisa labo bantwana ibadinge ibancedise ngezimali zokubana abantwana baqhubeke besiye ezikolo ngoba kungumbiko obuhlungu thina njengezakhamiza koBulawayo lokhu sisa ubuhlungu kakhulu ukuthi sinanzele ukuthi abantwana abaningi babalahlekelwa yokuqhubeka kwabo besiye esikolo kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba bathi bona isizwe esilabantu abangafundanga isizwe esifileyo. So kutho ukuthi thina njengoBulawayo nxa abantu bethu bephuma bengaqhubeki ngemfundo kutho ukuthi siphakathi kohlupho olukhulu.
Yona imbangela yokuthi abantwana besikolo abakoBulawayo abaningi bachiye isikolo kungaba kuyini?
Kungaba kulezizathu eziningi zokuthi abantwana bachiye isikolo. Into yokuqala esiyinanzelelayo kuyikhona ukuthi abantwana balayo sibili imali yokubhadala. Yilo hlupho esilaziyo esilinanzelelayo. Phela singakhohlwa ukuthi iBulawayo iyaziyo ukuthi ibiyindawo ebihlonipheke kakhulu ngendaba zemsebenzi. Ila makhampani amakhulu abeqhatha sibili abantu abaningi kakhulu bekuthiwa i-industrial hub ngesikhiwa. Kodwa eqinisweni kathesi ungahamba khonapha uye kubo-Belmont khonapho kulama-factory khona kulamakhampani amakhulu. Akusela abantu abaningi seyavala amanye sokungasebenza njengama-church labona abasebenzayo uzananzela ukuthi sebelezi sebenzi ezilutshwana ezisebenza kusho ukuthi abantu abaningi sebaphela imisebenzi. Yikho futhi ungakhangela lomuzwa woBulawayo khonapha ezitaladeni iganga lonke fike kuleli khona fike kuleyani khona fike edorobheni fike emalokishini wonke umuntu usethengisa uthengisa itamatisi uthengisa i-orange uthengisa imbida bebaningi khonapho. So bazathengelwa ngubani? Ngoba abantu okokuqala abaningi abasebenzi okwesibili labo sebegcwele iganga lonke bethengisa kusitsho ukuthi vele abenezithola imali ezwayo imali eyanje abayithengisayo ukuthi umuntu athole imali yokuthi engeke athengise inkwalelo langa alalele abantwana kumbathenga cooking oil ozedadlela abantwana. So isizathu sakhona sokuqala sinanzela ikhono ukuthi sibili abantu abasasebenzi. Ngokunjalo sizoba lo hlupho lokuthi abantwana bagcine belahlekelwe yi bephume esikolo. Kodwa okunye futhi ngenxa yohlupho esikhuluma ngalo futhi labanye abantwana bahlala bodwa. Ama childless families ngesikhiwa ngezathu eziningi abanyezathu esibafelwa ngabazali babo bonke siyakwazi ukuthi umkhuhlane lo engculazo ye HIV and AIDS yathi kuyalapha iAIDS yathangela abantu abaningi so ngokunjalo sila imizwe enjalo othola kungabantwana bodwa so khona phana kulo hlupho ukuthi abanye babeshiyele sibilini zabahlala kiyo kodwa sibathola imali yokuqhubela phambili kuba nzima ngezinye izizathu enze sihlana lazo ezinye futhi silabanye abazali abathebhelwe imisebenzi baphuma baya andle kwelizwe besiyadinga umsebenzi ngabe baye South Africa baye eBotswana baye ngapi bona abazali bathiya abantwana bodwa futhi ngolinye uhlupho olukhona uyazi ngesikhathi bathumela imali abantwana bathola imali yokuya esikolo abantwana bebodwa nje basibazwe ngabantwana ngenanto abakhangeleyo abanye ngenzathu badlele yo mali bangasabhadali i-school fees.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eBulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Ukwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende useqale ukwakhela izinduna imigwaqo beqonda imizini yazo. Leli phephandaba lithi uhulumende wenza lokhu ukuze izakhamizi zenelise ukufinyelela izinduna emizini yazo. Iphephandaba lobulembu eleThe News Hawks lithi umeya wedolobho leLusaka kwele Zambia, unkosikazi Chilando Chitangala, usethembise ukuxotsha izizalwane zeZimbabwe ezibikwa zilamabhizimusi amancane kuleli dolobho. Kubikwa kulabavela eZimbabwe abedlula inkulungwane ezintathu, 3,000, abathengisa impahla lokwenza amabhizimusi amancane achiyeneyo enzikini yaleli dolobho. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani mphakathi. Hayi, siyabona amabandla akhankasa mpela akhankasa. But hayi, ibandla silangapha esilibonayo ima-tablet ibandla. Elingasikhiphe edakeni lolo sikilo imbona ngathi imithwakazi Republic Party. Yilo nje ibandla engithi manje likhangele, hayi loba likhuluma nje ukuthi libandla mpela lilwela abantu bakithi elingabuyi kuzobathenga elizobakhulula sibili. Njalo libandla elilwela abantu bakithi. Wonke amabandla akhona eZimbabwe hayi angikaboni lilwela abantu basemathebeleleni ngaphandle kwe-MRP. Diviva mqondisi viva MRP. Sithi ngaliyaphambili ngosiyalisekela lapho esilisekela khona konke likudingana abavoti salivotela viva
sinjani basakazi bakaStudio 7 zonke indawana zonke zeMelika thina siya fika lapho ezibakwe lo nyaka sibona ngani uNkosi ingani sikhumbulile futhi njengalast year singazi kumbeni izulu liyaphinda libaye kodwa likhanya ngale likhona lokulima abantu bayalima sibili kuyahlakulwa ngathi uNkosi ngasiphathisa ngiye khonangale sengiezebambengele u-Abraham Moyo Kate ngithi uvuka njani bhuti khonangale osamncedisi usadika uphilani ududu ngithi brandi coco nazele i-COVID-19 ikhona gqoke amamaski geze izandla ngiye sentana kumama unalo njani mamami imupita ngobhidi losasi lobenjamin ngabakhokha abahowethu.
San Monan Studio 7. Njani bonke ba mahlabezulu ngokhulumayo ngomhlanga. Engithanda ukuxwayisa abantu nanku la and lo babo wakhuluma lapha or besePlumtree the most people abafuna abantu abase abangaphandle kwelizwe. So ngicabanga ukuthi thina singaphandle kwelizwe siyakhuluma nje kuphela ngendaba yaseZimbabwe, and I don't think ukuthi sizohamba siyovota. Manje sithi sizolungiselwa ngubani? Sizolungiselwa ngubani? Ngoba ubuningi sila asambeni bafethu siyelungisa. Angeke uhlale ucela kwamakhelwane njalo nje njalo. That's why namanje abakumakhelwane sebekhathele, sebeswisele emakhaya. Bafethu asambeni ekhaya siyevota. Amavoti ethu ayadingakala, ayadingakala. Ungaze abantu banale ingqondo yokuthi ungazovote umnankaba kaphuma. Hayi, asambeni siyevota. Ena la amavoti azenza something. Ngiyabonga.
Eh, salibonani, salibonani uStudio 7. Linjani, linjani uStudio 7. Manjani abanye uStudio 7 noDungameni Nkomo lapho. Ngiyaphila. Ah, sikhangelane lalo hlupho lwangikhaya lapho eZimbabwe. Sikhangelane nalo sibili.
Salibonani kuStudio 7. Minela amigama nguAdolf Shaba. Siyabonga basakazi weStudio 7 ngomsebenzi omuhle lisenzela wona. Qale ngendaba enkulu esikhulu, indaba leyo elitshe lesikhumbuzo seGugurawound. Le nto akubunjwa lapho umphakathi waziwa, yenziwe yiZANU PF le nto le, yi-government le kaMnangagwa. UMnangagwa nguye okwaziyo yonke le nto le. Le nto eGugurawound ngisho lo mgabe uze wafa bengafuni ukuthi ikhulunywe ngayo, la ekafuni ukuthi ikhulunywe ngayo. Yazibuza ukuthi kusasele izinduna eZimbabwe kumbe kusasekwasala inangazi. Phela izinduna zasekhaya zona lezi esezihlala kumbe zincenga zona lezo zimoto kumbe zincengani, kusele nje induna ezimbalwa and zikhona ezifana laboNdikweni. Yizinduna ezikhona ezimele iqiniso, hhayi laba abamele izisu zabo kuphela behluleka lokurepresenta abantu. Ngoba lezi nduna lezi azilanto
basefuya endabeni esili le ebhayele esili sikhona.
Hayi, akuhanjwa akuhanjwa akuhanjwa, asikhale straight. Ngoba hayi, into ebeyisenziwa ngabomonzora laba bephakamisa umsila kakhulu, bajabule kakhulu. Ama-recall konke lokhu kade bekwenza, manje hayi abantu bazobabonisa ukuthi kathi vele kungobani la umdlalo lo ngumdlalo wabantu. Akubona ukuthi ungaphiwa amandla yi-Supreme Court, uphiwa amandla yiko konke. Angigcine ngale ndaba la madoda la azithi ngumthwakazi la. Ye, khona ukuhle kumela kakhulu abantu besiNdebeleni, kodwa bengathi bekwenza bekwenze ngendlela ezagcina bakhipha isithunzi. Ngoba indlela iy'nkulumo abalazo vele hhayi azibaphi isithunzi, aziyenzi abantu babe lo mdlalo lokuthi bengaparticipate kiyo. Kwakuyindlela abacabanga ngayo, hhayi kumele bahlale phansi bayo bacabanga ngayo. Salibonani kuStudio 7. Minela amigama nguAdolf Shaba. Siyabonga basakazi weStudio 7 ngomsebenzi omuhle lisenzela wona. Qale ngendaba enkulu esikhulu, indaba leyo elitshe lesikhumbuzo seGugurawound.
Le nto akubunjwa lapho umphakathi waziwa,
yenziwe yiZANU PF le nto le, yi-government le kaMnangagwa. UMnangagwa nguye okwaziyo yonke le nto le. Le nto eGugurawound ngisho lo mgabe uze wafa bengafuni ukuthi ikhulunywe ngayo, la ekafuni ukuthi ikhulunywe ngayo. Yazibuza ukuthi kusasele izinduna eZimbabwe kumbe kusasekwasala inangazi. Phela izinduna zasekhaya zona lezi esezihlala kumbe zincenga zona lezo zimoto kumbe zincengani, kusele nje induna ezimbalwa and zikhona ezifana laboNdikweni. Yizinduna ezikhona ezimele iqiniso, hhayi laba abamele izisu zabo kuphela behluleka lokurepresenta abantu. Ngoba lezi nduna lezi azilanto
basefuya endabeni esili le ebhayele esili sikhona.
Hhayi, akuhanjwa akuhanjwa akuhanjwa, asikhale straight. Ngoba hhayi, into ebeyisenziwa ngabomonzora laba bephakamisa umsila kakhulu, bajabule kakhulu. Ama-recall konke lokhu kade bekwenza, manje hhayi abantu bazobabonisa ukuthi kathi vele kungobani
la umdlalo lo ngumdlalo wabantu.
Akubona ukuthi ungaphiwa amandla yi-Supreme Court, uphiwa amandla yiko konke. Angigcine ngale ndaba la madoda la azithi ngumthwakazi la. Ye, khona ukuhle kumela kakhulu abantu besiNdebeleni, kodwa bengathi bekwenza bekwenze ngendlela ezagcina bakhipha isithunzi. Ngoba indlela iy'nkulumo abalazo vele hhayi azibaphi isithunzi, aziyenzi abantu babe lo mdlalo lokuthi bengaparticipate kiyo. Kwakuyindlela abacabanga ngayo, hhayi kumele bahlale phansi bayo bacabanga ngathi
hhayi sanibonaanibantu bayaezindawo abantu bayakhala emsakazweni mpela betaya imilayezo yabo kayivuka. Lathi ngokunjalo nami ngikhala kanye nabo, mpela ngiyazama ukuthi ngithumele nsuku zonke kusanamalanga kodwa kayivulwa. Esingakwazi sakwaziyo ukuthi uStudio 7 kusetshenzwa kanjani. sibaningi yezi kodwa ngithi kufunaka bebe zonke indawo kumbe sirekoda ngesikhathi esirong kumbe sekwasebenza bogawulela kojoseph chuma esingasakwaziyo kodwa lathi siyazama ukuthi hhayi intayizo yethu kayifike lathi emasipeleni lawo ezanupiepa sebhubhisi ilizwe laphela sithanda ukudlulisa indaba ebuhlungu kakhulu ngale ndaba yebhalakho ileyi ukuthi umnankagwampela usaselezifiso zokuthi kube ngamandebele wonke wawaqeda ma engabe saqhubeka ngale ndlela ebhalakho ileyi and angicabanga ukuthi khona umuntu lengqondo eziphelileyo engabe isaqhubeka lapho agcina khona ngoba kuyabonisa mpela ukuthi hhayi isifiso sakhe lesifiso mpela sokubhubhisa amandebele wonke kukati laba abangelangqondo abamsapota abojoseph chuma labogawuli ukuthi bathini bona nxa bebona esehlakala lesi elizweni labo endaweni yakibo ukuthi bathini bona ngoba le nto manje sithinta umuntu wonke ngendlela esingakhona ngathi siphezu kwamandla abantu bonke besindebeleni ukuthi umnankagwa wayenza kanje ekwazi ukuthi waqeda abantu bakithi abantu besakhala abantu belila lamanje indawo liyana kube ngayo indawo ehlonitshwayo indawo yebhalakho eliyana ngoba indawo liyana yindawo elela iphefumu yabantu abaningi kakhulu ukuthi kube ngavele lokufika kabasafiki kuleya ndawo liyana kodwa nxa beqhubeka kanje akhomba khona phela ukuthi hayi sokelesifiso sokuqhubekela phambili
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 wezemelika ukucutshungulwa kwabaphatheka kudlakela olwaqhamuka ngezibandlela nyakenye kwelemelika kuqhubekela phambili ikomiti eyakhethwa ukucubungula lolu daba ibikwa isithi yona akhona amalunga edale lesenethi lawe-congress awaphatheka kulolu dlakela lapho abalandeli bakamnumzana Donald Trump wayengumongameli welemelika leso sikhathi bangena ngodlakela edalele Congress besithi impumela yokuthi uTrump wanqotshwa kayiguqulwe. Sixoxela olandela ezombusazwe ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombeni uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Gandhi, ngokubona kwami lapha ngibona ngathi ukuthonisiswa kwalaba bantu kungathi kuyaphuza. Nambona ngathi ngabe sokwenziwa indima enkulu kakhulu ukuthi bathonisiswe kubonakala ukuthi kuvela ngaphi kuya ngaphi. Ngoba eqinisweni lapha kakudingwa kakhulu ukuthi konakala kumbe kabonakalanga. Into ekhona lapha ukuthi konakala kusegcikeni. Abantu labo bajojozelwa bangena laphana bashaya badiliza beza konke lokhu abakwenzayo. Manje ke ukuthi kukhanya kungathi kuyahlupha ukuthonisiswa kwabo, ukubanjwa kwabo, ukubuyiswa kwabo emthethondaba. Nambona ngathi kuyaphuza. Kodwa ke nxa ukhangela engxenye lo u-Attorney General okhona ungcono ukuthi uzakhangela ngelihlo elingasiyoleliyana ekuthiwa yi-partisan. Uzakhangela amacala njengamacala, athonise amacala njengamacala njengakhona lokhu. Kodwa ke overall mina ngibona ngathi kufanele ukuthi ngazokule ndima sibili ezwayo.
Ngokubona kwakho kuyini okubangela ukuthi iziphathamandla zelemelika ziqhubeke lokhu zithonisa zidingisisa lolu daba?
Lokho kokubathonisisa beqhubeka bebathonisisa mbona ngathi into elungileyo kakhulu ngoba into leyanenzaka laphana yaba yinto embi leyana. Uyabona ayisiyonto enhle ukuthi khona kukhanye laphana kuzenzakala into yona leyana njeyana. So kufanele ukuthi abantu labana baqhutshekwe kube thonisiswa ukuze kungaphindi kwenzakale khonokuyana okwenzakalayo. Ayisikho ukuthi kuzonda uTrump. UTrump bantu babemzondela kwaphambaniseka laphana khonokuyana ukuthi abajojozele enzenjeyana yikho okumele bakuthonisiselwe khonokuyana ngoba amina umuntu angabuya kona laphana emhlanhlandlela wobulawayo afika jayi building yanazama ukuyidiliza hayi abantu bakhona kumele babotshwe khonabo akungakhathalekile ukuthi ngobani bavela ngaphi banganani bafunani ngoba laphana isigodlo.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje isikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilunga lebandla le-MDC Alliance umnumzana John Mpanduki obekuthiwa wathunjwa eMaswingo ubikwa etholakele elimele ngomgqibelo. Abamabandla aphikisayo bethesa icala iZEC elokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle inhlelo zokubhalisela ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.